Atinge wokukarera umere ngekunike i-background bija. Mina national coordinator weZimbabwe National Editors Forum. So bengile hlelo lokuthi ngizame ukuthi intathele izindaba ikakhulu ama-editors ebe lakho ukuthi asebenze kuhle okwehlukene ngomnyaka 2008 to 2013. And uhlelo lolu besinqediswa yi-CEO sihambile sisenza ama-programs amaningi around ilizwe lonke sihlangana lama-editors ayi-private media lawe-public media sizama ukuthi sibancedise ukuthi bebe lapho ukuthi bebekwazi ukuthi kumele kube leloko okuthiwa ibalance okuthathelela iy'ndaba zabo. Sesenza ama-research sihlangana labo sathola ukuthi loba bekhwabitha ukuthi sibafundise sathola ukuthi kuyalokho okuthiwa i-political interference ku-state media eyiye benza ukuthi behluleke ukuthi babe-free in their reporters. Sithole ukuthi sokubuya ama-political instructions ukuthi yenza yini lokhu lingakwenziwi kahle. Ngikhumbula ngikhuluma lama-editors emaswingu, eMutare, eBulawayo, leHarare, leMigrants, abe-state media bengitshela ukuthi njengo-national editor, national coordinator wabo ukuthi khona. Ye, kumele sibe lefene, sibe lebalance. Kodwa kutshelwa ukuthi khona thina kumele sisapote ibandla elibufayo. So amafitshane ngiyavumelana lo mbono okhitshwe i-European Union.
Langempela wakubona lokho sokusenzakala yini?
Ngakubona kusenzakala, sazama ukuthi sikhulume on the eve yama-election sibe le-breakfast meeting yama-editors wonke eHarare. Udaba lona lolu lwakhulunywa ukuthi khona. Kanti yindaba i-state media ikhale angazathi isapota ibandla elibusayo ibise isithuka for instance u-advocate Nelson Janis ababekhona emhlanganweni abakhuma kusetinde bakhuluma ukuthi no thina izandla zethu zinjani zibotshile ngoba abakhulu bethu bakhangelelele ukuthi thina vele kumele sisapote ibandla elibusayo. So general resolution recommendation utholakale ukuthi khona kumele sibe ne post election conference yama-editors sihlale phakathi sihlaziye ama-reports lawa aphumileyo ayisiyo EU yodwa European Union yodwa esithe yasola ukwenza kwemidia kwemtathele izindaba yeZimbabwe ebezikhanele ukhetha. The Commonwealth layo ikhulumile ukuthi khona i-public media ibisapota ibandla elibusayo lomongameli wayo. So sibona ngazathi kumele sibele indaba okuthiwa khona i-crisis media in Zimbabwe ukuthi sizame ukuthi silungise ngendlela ukusebenza ngayo intatheli zindaba nabakhulu bakhona.